sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe aqophayo kulokukhulumisana lawo kuhle nxa befuna ukuqhuba imikhankaso elemibuthano yabantu abanengi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eyathuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi.
Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba basuspendwa, abanye njalo baxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu,
eleZimbabwe selibhekane nokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemikhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axopha amapholisa kulokukhulumisana lawo kuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso yokhetho elemibuthano yabantu abanengi. Amapholisa izolo ethule umbiko oqondisa omunye njalo umbiko osusabalele enkundleni ezijiyeneyo othi wona ibandla le Citizens Coalition for Change i-CCC iyabandlululwa kudaba lwemikhankaso yamarali. Amapholisa athi njalo akusikho kubazisa nje kuphela ukuthi kuza kuba lo mhlangano, ngoba labo banemvumo yokumisa umhlangano nxa bewubona kulungile ukwenza lokhu. Kodwa ukuqinisa isandla okwenziwa ngamapholisa kubandla le CCC sokusolwe ngabaningi ababalisa abakubandla leZANU PF, labo abathi amapholisa awasalandeli umthetho welizwe kodwa asesekela uhlangothi lweZANU PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuz ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Amatitshala athi uhulumende uqamba amanga esithi ubakhwezele iholo kodwa kungasilo qiniso.
Amalanga lawa esibhekane lawo lokhu kuqala iviki leli, ababalisi, abaphathi bezikolo, abasekeli babaphathi bezikolo badliswa imbuya ngoluthi. Kubuya imbiko, kubuya izincwadi zokuba bayasuspendwa, abanye njalo bayaxotshwa imisebenzi. Kodwa phezu kwakho konke lokhu okusuka kusiphambanisa amakhanda ukuthi uhulumende ukhuluma ngokuthi uholisa abantu ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende $100, eyiyo esisenza abantu baxotshe imisebenzi, eyiyo esisenza abantu basuspendwa. Kodwa maso kuvela sesithola ukuthi $100 le yikushini. Kahle kahle uhulumende akubanga lababalisi kuyini? Kahle kahle iSecond Republic ekubanga lemfundo kuyini? Izinga lemfundo kade seli phansi khona le esiye sabela lokuthi kusiyaphela umnyaka imfundo yonangwayo izabe singasekho. Thina ke njengeAtuzi besisamncenga uhulumende ukuthi kabuye emsulwa nxa eqondana le ndaba ye-crisis ye-education, engabuyi ephuza amanzi amponjwana aphambanele ingqondo, ngoba education is the pillar of the country. I-education yiyo insika yelizwe noma yiliphi. Pho nanku ababalisi sebehleli ngesifunu esisodwa ngenxa yokuthi bengazi ukuthi kusasa labo limi njani, kodwa kusenziwa ngabantu abangelandaba lemfundo yabantwana.
manje njengoba lihlala likhala ngendaba yeholo sisizwa uhulumende yena ehlala engothi uselikhwezele iholo ngembadalo yama US dollars lina lithini ngalokho
uhulumende usephila ngamanga amanga asewakhulumile kathesi nawokuthi ukhwezele ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende iholo labo $100 kukanti ukuba matanga upermanent secretary usebhale umbhalo minute number 7.03.2022 oveza ukuba $100 leyi akusiyimali eyengezelelweyo kodwa phecelezi ikhushini nyakenye sithole amakhushini angaba mathathu ikhushini eyodwa leyodwa besiyibona ngenyanga yona le engene ngayo siyazibuza ke ukuba $100 leyi ibingeyokuthulisa umntwana phela umntwana engakhala uthuliswa ngesiwitch pho thina singabantu abadala esidinga iholo lethu elatshontshwayo ngo-2018 October i-$540 ukuthi singathuliswa ngekhushini asazi ziyozala nkomona
sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi ye-Athuz umnumzana Themba kuye moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ye-Athuz ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane eZimbabwe selibhekane lobunzima bokusilela kwesinkwa kulandela ukumiswa komsebenzi wemekhumbi ethwala ingqoloyi esuka kwele Ukraine. Lokhu kubangelwa yimpi yokuhlaselwa kwalelo lizwe ngele Russia. Umlondolozi Ndlovu zethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
eZimbabwe lisebenzisa isilinganiso samathanzi azinkulungwane ezilikhulu lasithupha, 16,000 tons ezingqoloyi ngenyanga. Ezipheka isinkwa amalofu ayisigidi esisodwa kumbe ezimbili 1.2 million loaves ngelanga. Ukunje ilizwe selimele lidinge lapho elizathenga khona ingqolo efika ama metric tons edlula inkulungwane ezilikhulu lengxenye 155,000 ukuze lenelise ukumelana nodubo lokusilela kwesinkwa. Lokhu kuveze umkhokheli wenhlanganiso yabagaya impuphu eflower eGrain Millers Association umnumzana Tafatswa Msarara.
Global wheat supply position largely on the following factors. One, Russia and Ukraine account for 35 to 40% of the world supply. In fact, Russia is in the top three. The whole region, including Latvia, Belarus, and others, are also wheat producing countries. We've just been informed by our shipping companies that they no longer go to that region because the insurance companies have now declared it a war zone.
Lokhu kuzaphazamisa kakhulu ukulinywa kwengqoloyi ngoba iRussia leUkraine yizo ezisipha ingqoloyi. Sesitshelwe ngamankampani athwala ingqoloyi ukuba indawo leyi ayisahambeki ngoba isiyindawo yempi.
Uqhubekile phambili esithi impi yaseRussia leUkraine iyisifundo kweleZimbabwe ukuba kumele kulinywe umhlabathi wonke oselizweni ukuze ilizwe lingasweli ukudla. Umsarara uthi kungaba lokufuthelana elizweni nxa ilizwe lingehluleka ulungisa udubo lwesinkwa.
That of course the natural problem that comes with war, especially where parties involved in that war are producers of much needed material like wheat. The United Nations yesterday took notice and agreed that the world wheat prices are going to go up. So this is going to affect the price of bread and the other related wheat type of foods worldwide.
Lokhu kwenzakala nxa kulempi ikakhulu nxa labo abasipha ingqoloyi besempini. Lokhu kuzaphazamisa intengo yesinkwa emhlabeni wonke.
Ingcishi kwezomnotho umnumzana Matthew Ncube uthi impi yeRussia isivele yaqala ukuphambanisa umsebenzi wokulungiswa nokuthengiswa kwamafutha ezimota emhlabeni jikelele ukugoqela iZimbabwe. Ngakho-ke akusoze kuphelele ekuseleleni kwesinkwa kuphela kodwa kuzaphazamisa eminye imisebenzi enhlangothini ezishiyeneyo zempilo.
Ngoba singakhangela iZimbabwe eminyaka edlulileyo ibisithatha ingqoloyi yayo eUkraine ngoba lapho elizweni besingayilime ekwanayo. Ngakho lokhu lolu dlakela luzayenza ukuthi ukutholakala kwengqoloyi ebe kube nzima okuzayenza ukuthi sibone mhlawumbe intengo yezinto ezinjengezinkwa siyaphezulu. Njalo singakhangela sizabona ukuthi ifuel esisebenzisayo amafutha ezimota lawa asetshenziswayo besiwathola ngenxa yokuthi ebetholakala nje elizweni lonke kodwa ngenxa yeziphazamiso esezinziwe yikudlakela lolu phakathi kwe-Russia ne-Ukraine.
Lokhu kusekelwe ngesinye sakamuzi Harare, umnumzana Richard Maphosa.
Thina njengezihlali zelizwe leZimbabwe esiwuqakathekisayo ukuthi thina ilizwe lethu sigcwele lapho okulimeka khona. Uhulumende akuyenze kweneliseke ukuthi silime ingqoloyi owithi bonabo sikwanise ukuzi tholela lapho esingathola khona isinkwa lokuningi-ningi. Kharesi sesiphambanisekile ngenxa yempi ese-Ukraine le-Russia.
EleZimbabwe lithola ingqoloyi kule-Russia eyisilinganiso sokungamashumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% layo engasatholakali lula ngenxa yale impi. Ingcwethi ezicubunwa ezombusazwe lezenotho zithi eleZimbabwe lilembali ukuvukela abantu eminyakeni edluleyo phansi kombuso kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, lapho abantu batshengisela kwaba lokulwisana lamapholisa besola ukusilela kokudla. Ngakho-ke lezi ngcwethi zithi uhulumende alimuke ukuba kungaba lomunye umvukela onje nxa engathathanga amanyathelo okuvimba udubo lokusilela kokudla okungabangelwa yimpi yaseRussia yokuhlasela kwele Ukraine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulesidumbu sikamama oleminyaka engamachumi amathathu lambili 32 esitholakale emasimini omumbu emzini weWaterfalls eHarare. Amapholisa athi indaba ezifanayo sezibhahile endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Bathi njalo kulesinye njalo isidumbu sowesilisa esitholakale emasimini emangweni weJeswingo eMaswingo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilo daba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho leHarare umnumzana Herbert Gomba ubotshiwe izolo ngamapholisa eHarare esetheswa icala lokulobisa abavoti abalitshumi lambili lokulobisa igama lakhe kuluhlu lwabavoti esebenzisa ikheli kanina. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kustudio 7 livuka njani basakazi abahle nabalaleli abahle? Ye, lami lokhu ezama ukungena kungeneka nzima kodwa hhayi ngiyazi ukuthi ngigcina ngingenile kuphela. Namhlanje ngithi ngiphendule umlaleli lo othi yena vele laba abadla izimali abanjengabo-Jonathan abadla izimali labanjengabo-Gawuli kuthiwa bakhuluma nje kuphela. Yena uhamba labo akumelanga sibagxeke, uyamanga lokuthi waye sibagxeke. Hawu wena mfowethu uyazi usenkingeni enkulu kakhulu. Ngoba ungathi uyabheka kahle kale thina singabantu basezindebeleni nje ngendlela esiphawula ngakhona kustudio 7 yikho lapho obona khona ukuthi yikho ukubonisa ukuthi vele ngasibambanana, asibambananga, sikhulume ngazwilini. Yikho kuzayenza ukuthi isita lesi sikhulu kuthiwa ezalu PF sihlale sisemakhambeni ngoba isitede ukuthi silwe lesida sinasihlala sinasibhizi silwa sodwa. Uyabo uGawule kumele simgxike ngoba ngumuntu okhulumela izalo ebulala ilizwe. Engithemba ukuthi wena mfowethu okhuluma kanje ukuthi uGawule akagxekwa ungaphandle kwelizwe usuke ungakuboni wena ukuthi uyesebenza e-South Africa kuyinto embi. Akusolungelelwa ukuthi uyesebenza e-South Africa, akusonto enhle ukuthi usebenze phandle kwelizwe utshile izwe lakho. Kuyinxa yabantu afana nabogawula abaguguzela izalo ivuthi siyaphambili kodwa ngabe bonke labantu abajengabogawula soke isizwe sabandebele sibambana sikhetha into eyi-1 izalo useyisusa phansi kwethu izalo uvele iyacitsha ipeniti yayo. Ngithi ngiphawule khona ukuthi bantu basesindebele akekhe sizame ukubambana, siyekele ukugxeka izinto kuthiwa ye abasempumalanga ye kwathi abacima abantu asibafuni. Asibambaneni sibhekele into engabi namandla okuthi isuse izalo ngoba iproblem enkulu lapha yizalo bafowethu. Asisuseni izalo silungiseni ilizwe lakithi liye phambili. Singasusa izalo sizaqala ke ukubheka mhlawumbe mbelizwe sethethwe i-CCC siyobheka ukuthi i-CCC abantu abafaka ezigabeni zethu ema-police station ezibhedlela zethu ngabantu abanjani ngoba into esikufunayo ukuthi umuntu osezindebeleni asebenze ezindebeleni. Asifuni ukuthi kuzosusa abantu eHarare le bazosebenza ngapha esindebeleni njalo kungayisho ukuthi ngoba siyabazonda kodwa obuye nobuye kahle endaweni leyo okiyo intikamboyo kulapho bafowethu.
Sanibonani lonke kustudio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli ustudio 7 amagumbi amanomhlaba. Hayi, ngiyalizwa, ngiyakhuluma mpela. kota mawe kuti sisola izano fanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla nalabo bonke asebake baphatha wonaba o-MDC akulanto abayenzileyo asikezame nabanye sibone ukuthi bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asizibe sincede mina kusiya ngami ngibasizameni zapho asizameni zapho mpela ma kuthi ehlulekile asizatshintsha sifake kumpi umqondi ngoba izanu le-MDC sesikubonile phela inkinga kachamisa nje inye iyi-1 yokuthi ufuna abantu besindebeleni bebe ngamaphini yi-big problem yakhe nje ubona isitrithi vele like kuzana uhlelo lwakhe so angikwazi laba abantu right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesindebeleni ambandluli shona ambandluli indebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zapho ngiyehluleka sizameni umqondisi laye naye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzayo ababochamisa vela kula muntu ongaku-understand angazi ongaboniyo akutho ukuthi vela sozabonisa lokuthi ngithi ubani ukhulume kanje bazazi abakhuluma emsupporta kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ayingcono but ukuze bephuma uwelishman mncube nabo-Gibson Zwanda vele kwasukule problem namahala uwelishman mncube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungatakekho shi ngibusaba ukuxotshwa hhayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ungcono sibuyele kuzanu wazi ngoba kuyafana nje kodwa sizameni zapho sinike ichansi yayo bese sizama-ke kungehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-MRP zamani ukusincedisa singehluleka sizatshintshela kini kuyabe kwehlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sibile kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga okukhulumayo ngu-Mike Spanda from Enyamendlovu emgusa
Salubonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga nonke indawo elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuzibonisile izindawo zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north masthebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-one izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebelesibindi ihamba ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike isikhetheni ka-1 asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbeula bo-CCC kumbeula DCT olo-MDC Alliance laba bantu sokuzumele sibakhiphe thina yithi amandla esezandleni zethu kubene sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni MRP sike sibone iMRP ukuthi izosithwala sithi i-CCC iphathe intsha yayizolo yasiyazi lokuyazi musa njalo lo mfana omncane kakhulu osoze ebusa abantu lo vele abakhohlisa abantu nje NDC la bonke abantu bala sibe 20 years bekhohlisa abantu so ake sithatheni okwakithi ka-1 kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi fake iMRP isimele lokhu esibona futhi sivikele into zakithi sivukele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-1 kuphela abantu bakithi sizobona into zonke ziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngihlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-block 8 ekhaya elupane emalunku lapho ngizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncuke komatshivovu ngivuse lenkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela esenipholu ngivuse lo malumama upholu ngwenya usamthulisi oyinyanga laphana lo mzawami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani undevula laba komoses chuma wonke nje abangaziyo abemalungu emazwidini odibe kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapha kunjani emasimini lonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho sibili ilanga lichiswa okumangalisayo singazi ngapho eZimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda. Ngithi ngiyabonga imuhlanhla wakwamatshivovo lapha kwancube.
Linjani bantu be-Studio 7, linjani bantu be-Studio 7, u-Anaconda lokhulumayo. Mina ngokuhlala ngihlele e-South Africa kodwa ngibuya le kumfazi otshaya indoda izithi rakasha ife elo agwelo. Ya, kuzwisa usizi ukuzwa abantu besintwini, abantu abakhuluma isintu, makhuluma ngesintu ngithi isiNdebele, ukuzwa besupportana noChamisa besithi i-MRP iletha ukwehlukana kwabantu, ayihlanganisi bantu. Mina ngazi ukuthi kade abantu bafunani. Umqondiso livula amehlo, livalekile, lokho ligijimisana namaphathi aseMpumalanga. Bona laba abantu abata umqondisi yeyo ulethi ukuthi abantu izibaphe ngabanje. Licabanga ukuthi lina lingamaNdebele amashonana lithanda yini? Licabanga ukuthi alithanda yini? Okwenza unkomo baze behlukane naye kuyini? Angithi bathi abafuni ukubuswa liNdebele. Licabanga ukuthi okwenza ngamaphathi wonke esishoneni ukuthi kuthatha iNdebele libe ngu-vice president wesithathu. Ucabanga ukuthi ku-right? Licabanga ukuthi ku-right lina elidla izimali zezanikile? Licabanga ukuthi lizo ngokwenza kanjalo kwenilanga bazolikhetha ukuthi ube ngu-president? Abangeke bezibe liphinde. Nani lina masupporta akaChamisa lina elokho elikhuluma likuthukela ama-studio isithi umqondisi umqondisi livula amehlo linalivalekile? Kuyini okwenzakala kobulawayo? Sathi sikhula thina sasingayazi ibulawayo ukuthi ingaba nemikhuhlane yekhorela, sibe siyazela khonale esozibili, isihudo lesisazela khonale esozibili. UChamisa nge-XXX yakhe wakugijimoletha abantu besishonani ukuthi bazovotelwa kobulawayo, baphathe kobulawayo. Sesithole izinkinga manje sokucitshwa yonke into zamanzi, sephuza amanzi ahlangane nengcekeza. Kodwa uze kulo muntu othi umqondisi kayezi kahle. Ukuvula amehlo wena uvalekile, lokhu ufuna ukuvaleka usiyaphambili. Abantu besiNdebele, vulekani le kuba ukuvaleka amehlo. Vulekani. Ma umlandela uChamisa, umlandele. Nangesikhathi sempi babekhona babethengisa. Babekhona babethengisa bengafuni ukuthi iZimbabwe ikhulule. Kodwa namhlanje uthe sikhululekile, baphinda futhi baba yiwo asebesidla. Kuyafana ke nani lina bantu elilandela iZANU-PF nelilandela uChamisa. Liyamsola umqondisi kodwa ulivula amehlo. Abantomeni babulawa ezikolo kawuboni. Bafeyiliswa abantwabeni abapasi kodwa kawuboni. Akula development ekhona eMatabeleland. Unamehlo kodwa kawuboni. Akula mntwana wesiNdebele nosebenzayo. Kawuboni kodwa uvulekile amehlo. Ufuna ukuthi uzobone ngani? Ufuna ukuthi uzobone befike bekuxotsha lapho ohleli khona, bekuthathela umfazi. La uzobona khona ukuthi laba bantu besitshabeni abekho-right. Yikho elikufunayo. Bayi-invedile ibulawayo yonke leya. Bayi-invedile igwelu. Ngisakhulume ngewanki. IMatabeleland inothile kakhulu kabi. Ikubona nje bebhizi befaka abantu babo. Ayikho enye into abayifunayo. Bagwabukela umhlaba waseMatabeleland wokomthwakazi. Kodwa kula bantu abavaleka amehlo, abalokhu besithi Chamisa lapha, Chamisa ngani. Vukanini bantu beMatabeleland. Abaleleyo, vukanini emaqandeni. Into esisele manje ukuthi ufike belithathela abafazi. Lapho elizokwazi khona ukuthi laba bantu besitshabeni babi, abantu besiNdebele nababathanda. Lizayifunda.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +12 462 0318. Egesizwe ke ingxoxo esiqhube leqembu le eza kobonke parental bliss. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo elandisa.
Yebo nge kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani?
Adubekela wena ngomama laba banoringa.
Lili, idlalate laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma, bangisifonela abanye, abanye bangitshela ngibangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami, lingaphela uthando.
Sikhombisa esiqoqela ethi Satan ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho
abangithi bamekelisi abangithi bamfunele abangithi bamekelisi abangithi bamekelisi abangithi bamekelisi bamfunele
abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844 383835, ngiyase South Africa. Uma ungabubonani inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla, uzongithola lapho kuFacebook. Ngikhona kuFacebook, la ku-Instagram nguGlory Boy Luphahla. Uma usubheka lapho kuFacebook unegroup ebhaleza kubonke, nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Asisaphotheneni, esikhulekeleni phambili, umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli, ungasaphothi ukuthi hayi wena ngobubani, ngiyamazi se uyazwakala lapha nalapho, usaphothe ukuthi yilokhu njani. Dlala ingoma uzinike isikhathi sokumamela ingoma, ma uthe wayithola udlala ingoma uyimamele, ngawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke Parental Blessing. Ale
singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa athi akhona amanye amabandla ezombusazwe axophayo kulokukhulumisana la ukuhle nxa efuna ukuqhuba imikhankaso elembuthano yabantu abaningi. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni i-R2s ikhala ngokuthi amalunga ayo amaningi amiswa umsebenzi mahlayana ngezizathu ezingaqedakaliyo ngenxa yokungavumelani leholo eliphansi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voindebele.com.